izizathu zabe ziziningi but ngizakhuluma mina ngezami izizathu engizaziyo. Nxa ngikhangele even kusisekelo sombuso, ukukholwa kuyehlukene, omunye nomunye akholwa ngalokho, omunye akholwe ngalokho, omunye akholwa ngalokho. Sivumelene sibhale isisekelo sombuso ukuthi ukukholwa komuntu eZimbabwe, umntwana weZimbabwe nxa ezizwa yena ifuna ukuthi alandele lolu kholo kukuye and kuyavunyelwa ngokusemthethweni. Ngabona lapho kuqala kuqakathekile ukuthi ngijoyine lelo kholo engihamba kilo, lelo prophetic olule-healing olule-delivery. Lami ngabona ukuthi lami ngiyayifuna leyo healing, lami ngiyayifuna leyo process, lami ngiyayifuna leyo delivery.
Konke khonokho okukuqambayo akukho yini kumabandla lawana abantu abakhula bewazi kudala, afanana labolandano UCCSA, afana lamasabatha, afana lamaroma.
La amanye ama-church lawa akula kuthi siyawasola. Khonapho lapho engihamba khona, lapho engithi ngiyathola iprofesi, ngiyathola i-deliverance, ngiyathola i-healing, mina ngivele Methodist. Xa ngikhona khonapho ngiyahlangana leyo Methodist. OweRoma ukhona khonapho, owe-Dutch Reformed ukhona khonapho, bonke babe bekhona besabatheni, abanye babe bekhuphe khona. But kulesikhathi lapho abazizwa labo ukuthi wothi ngihambe lami ngiyekuzwa le prophetic healing and deliver. Izikhathi ziyathiyana, indlela ezenziwa izinto ziyathiyana, kufanana nje nezigqoko. Ngeke ubulokho besigqoka izigqoko za-1960, iyajinga le fashion kuhamba uhamba. So ukukholwa lokwenzakala kwezinto kwehlukene. La ufuna usulandele okubonayo ukuthi lokhu wothi ngilandele
kuyakusebenzela.
Ye, umuntu nxa ukholwa, which means what you believe is what you are going to. Yikho okuzayenzakala ngoba wena ungakholwa ngakho. Ngingakholwa ngokuthi mina lapho engikhona ngiyakholwa, ngizwamkhudumala, kuyangihambela. Ye, khonokho engiyabe ngikulandile ngizakuthola ngoba ngiyakholwa, I believe in that.
Kulabanye abaprofethi okuthiwa bayavusa abantu abafileyo, kulabanye okuthiwa bayenza abangahambiyo behambe, lakho konke nje. Ngokwakho usakwakubona okunje njalo uyakukholwa ukuthi kuyenzakala kuhle kungela kuqilibezela?
Ukuthi ngithi mina kuyaqilibezelwa kumbe kaqilibezeli kutho lokhu sokungaphezu kwamandla ami. Mina ngisenza khuluma ngezimeli njengomasipala, njengodokhasi sipala. Mina nxa ngingena ichechi laphana ngiyabe ngisokhuluma noNkulunkulu wami, and nxa ngikhuluma noNkulunkulu wami ngiyabe ngikhona ngithi angenzela zona ngesikhathi sonesi. Ukuthi kuvuswe lo kudisile hayi kungaphezu kwamandla ami, mina kuthe nxa kwayenzakala ngimangaze kwenzakhona, so ngike ngifakaze into engingayazi.